abanye abantu abakunayo into lokho bakhambela nje benjalo ama mask abagqoki i-social distancing ngabayenzi kodokwana ukukhulunywa kwabana asigezele izandla abanye abakwenzi uthola abantu babadlala amabhola ezitaladini uthola abantu babuthene lapha lalapha so kuba nzima ke ukuthi i-cave laden iflatheni njengoba ngakutsho maphambilini lapha sikhuluma khona bangathi mina into le ayihambi kayelanyawo abahambayo yilifuna abantu singahlala phani sonke sizivaleleni ezindlini zethu iviki nje elilodwa kungabe lo muntu ophumayo kuphume nje konokuthi nahayi ufuze nje uphume uzabona ukuthi nahayi ikhevu zizayiflathena abalutshwane bazabe bangabe sebebanjwa njalo futhi abafayo bebencipha then khonoko kuyanika phela i-confidence kuhulumente ukuthi athini hayi ngekela sigule-ke but ukuthi uvula umkhonomi uvula abantu besifa umkhonomi akhona uzasala lobani abantu sebejanise bephelile emthembu so yizinto kumele zikhangele zomezana athi impoko ukuthi sikhangele ukuthi ona sifuna ukuchothoza nje uhulumende ngoba low ngumkhuhlane obambe umhlaba wonke and even labo esithi bale mali even kini khona ngapha lapha elikhona emelika siyabona babanjwa ngama-thousands and thousands njalo kufa ama-thousands and thousands so okutshengisa kona akulani lokuthi maybe nezimali zenu ezikwanele kumbe ama-system zenu awe-healthy aphelele akwanile noma ephelele kunjalo abantu bayathabalala abantu umkhuhlane ulokhu ubabamba so akusikho okokukhazela ukuthi uhulumende lo njani lo kumbe uhulumende ezamte ngiyawuzonda kumbe kutheni lokhu lalokhu lokhu yikukhangela i-reality ekhona and i-reality ekhona lapha ku-ground yibona uyamemetheka lo mkhuhlane ngakho-ke sokusize izinyathelo ezidinga zona lezi ezenziweyo zibe zithathwa